sithanda ukuqinisa abantu bakwethu ukuthi achibo ifazi ayisiyo civic organization, ayisilo bandla elizimileyo lodwa. Lasungulwa ngamajaha eSolusi College besithi bona bafuna ukuthi bancedise izano ukwenzela ukuthi bawine ama-election. Basebethatha imicijo yayo yayalungiswa yabunjwa kuhle ku-Central Intelligence Offices headquarters. Njalo silobufakazi ukuthi u-Deputy Director of CIO nguye othungamela le i-organization. Asithandabuzi ukuthi ingxenye ye-intelligence organization ngabantu abafuna ukudunga ama-election, bazenze njengabantu abazimeleyo bona befuna ukuthi ama-election la angahambi kahle.
Baba Mafa, likutsho ngaliphi khonokho ukuthi ungani nguye okhokhela inhlanganiso le? Likuthatha ngaphi khonokho?
Siyababona indawo zonke, siyababona kuma-polling stations wonke, kuma-province wonke, ngabantu abaziwayo ukuthi bathelela ngaphi, ngubani obalawulayo, ngenjongo yabo siyayazi. Ngalokho Mahlabe Zulu, asibeni lezibindi, senze umsebenzi wethu singabuyele emuva, njalo singathandi udlame ngoba wona bafuna udlame ukwenzela ukuthi badilize ama-elections la, ngoba sebebonile mpela ukuthi lo nyaka bazabamba insiba zejuba, i-Triple C lo-President Chamisa yibo abazatshaya intambo. Ngalokho sithi abazimelanga bazalwa yizanu njalo babe yimbaxa ye-CIO. Lokho silobufakazi obukhulu, kodwa ke sizanqoba noma besenza imicimbi-cimbi yokuthusela abazali emakhaya.